Indaba yama sanctions le but Chris, I think so is cut so what iZimbabwe layo iqalwa uyithatha serious. Ukubili lokho ihlaba umkhosi ngendaba yama sanctions, isenza ngathi kuthiwa ama sanctions asenze umonakalo omkhulu kakhulu eZimbabwe. Bona iqiniso belazi ukuthi kayisiwo ama sanctions lawa ayenze konke lokho esikubonayo okuhluphayo elizweni. Iqiniso elikhona ukuthi ama-sanctions lawa afakwa, afakwa lama-conditions lezi zokuthi siwafaka ngenxa yokuthi liyenze lokhu lalokhu lalokhu. Lingalungisa lapha lalapha lalapha sizawakhipha, awaqale eZimbabwe ama-sanctions. So kabakhangele khona lokho kwafakwayo ukuthi ama-sanctions afakwa ngokuthi kulalokhu lalokhu okuhluphayo, beqala ukulungisa khona lapho, betshengisa i-commitment yokufuna ukulungisa kulezo zinto. Hayi ukuthi sibhode sibelokhu sihlaba umkhosi sithi ilizwe lehluleka ukuphathwa kuhle ngenxa yama-sanctions.
Inhlanganiso yamazwe awezwekazi le-Africa i-SADC isithi yona ilanga likamhla ka-25 ngelokulwisana lama-sanctions. Kutshengisani ngenhlanganiso yona le e-SADC?
Into ekhona lapha yikuthi amazwe e-Africa jikelele lawe SADC particularly i-approach yabo yendaba yama-sanctions sokumele iqalise ukutshintsha. Ukuthi bebe bekhuluma besazi ukuthi bakhuluma into engayisiyo, bembambatha uhulumende weZimbabwe ukuthi siyalisupport ukuthi ama-sanctions kawaphume, kodwa bengatsho kuhulumende weZimbabwe ukuthi hayi madoda, lafakelwa ama-targeted sanctions, kwasanctionwa uzibani lozibani le company yiphi lani lani ngenxa yokuthi liyenze so. Yenzanini so ukuthi into zilungise, lathi sizalincedisa, sizalisupporta ukuthi lilungise lokho okufunakalayo, ama-sanctions asuswe, mbona kungasisebenzela ngcono. Amazwe lawa awe-America lawe-Europe abafaka ama-sanctions lawa abangeke baphongunyikinyeka nje ngokuthi bakhulunyelwe baza bakhulunyelwa ngubani, as long as okuyikho okuhluphayo kwangikhona kungalungiswanga. Ukuthi mhla ka-25 ngazokuvala izitolo zonke, kugcelwe izitrithi zonke, kuyenziweni, as long kungalungiswanga isizathu sokuthi ama-sanctions afakelwane, akulalutho luzahamba.
Ngokubona kwakho kuyaphathisa yini khona lokho abakwenzayo ukuthi babambane amazwe awe-SADC besithi kususwe ama-sanctions?
Hayi, eqinisweni sibili akusoze kuphathise. Lizafakwa ilanga leli mnyaka kukhulunywa kuthiwa siyenza i-solidarity leZimbabwe ngendaba yama-sanctions, isenziwa kungekho eqinisweni. Ayibambane i-SADC, ibambane leZimbabwe, i-analyze kuhle indaba yama-sanctions, itsho ukuthi oright madoda, asiyenzeni sithi indaba yama-sanctions eZimbabwe iphele. Ngoba kungaze kukhulunywa ukuthini laba bantu amazwe lawa afaka ama-sanctions, yiziqoqodo lezane zokuthi into bangayibeka bayibekile, njengoba libona behlala mnyaka yonke reviewer, bengahlala phansi be-reviewer bathi awutshintshanga lutho, asibopheni ngamandla. Unyakolandelayo behlangane, akutshintshanga lutho, asibopheni ngamandla, belokhu bengezelela abantu ababafaka kuma-sanctions. So i-SADC ayibe truthful kubanjwa indaba leyo yama-sanctions ngeqiniso, kubonakala ukuthi kambe kungaphuma sombulelo bani endabeni yokukhipha ama-sanctions lawa okuhlala kukhulunywa ngawo aphele. Sibone ukuthi uhulumende we-ZANU-PF kungaphuma ama-sanctions, ilizwe uzaliphatha njani, akhale ngani okuzalandela, ukuthi ingxenye nxa kuzaqhubeka kusala ukuthi ilizwe livuke, sibone ukuzakhulunywa ngani okulandelayo.